sokuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 25 sivandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso kuzomongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Inkokheli zamazwe omhlaba zikhuthaza ukuthi kuthuthukiswe ubuchwepheshe be-artificial intelligence. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iyaqhubeka ingxabano ngokuthi kuguqule isekelo sombuso kuzomongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke sesihlalweni isikhathi sokugqitshwa kombuso wakhe singafika ngomnyaka ka-2028. Abakubandla leZANU-PF labanye abakucelele Citizens Coalition for Change elikhokhelwa nguSifucamfundo Wilson Ncube bafuna kuqale ngonhlolanja ukulungisa komthetho ozalawula umbuso kaMnangagwa. Vanengi abakuphikisayo lokhu abangumabandla aphikisayo ayelibusayo kanye nenhlanganiso ezizimeleyo. Kungani ibandla leZANU-PF lifuna ukuthi likhokhele ngumnangagwa kuphela? Sixoxe ngodaba lolu nomnumzana Joseph Schumer omele iphelandaba chabalala edalela ephalamende ekubandla leZANU-PF.
iZANU-PF inabo abantu abaningi abangathatha umbuso lowo kusukela kuma-vice presidents ethu ubaba uChiwenga kuloba uMohadi kulo National Chairman ubaba uMchinguri kulathi lathi sinjogolide kulapha we are all ready to do that. So angiboni ukuthi kule ndingeko yokuthi abantu bebethukile akula third term eke yakhulunywa anyway. Ungaba intozonezana azikhulumi nge-third term bezikhuluma nje nge-extension e-3 years, but not third term. If a term is a given, as a no. So I will have a Kurumo a third term. Labing Kuruma de Konamina knows Sawami, Ukuruma, the extension of this very term in a late term, a joke with a second term. We extend the 2 years with Gusalus, the local owner, the old Lucis. So we need to get this thing right. Suppose would we do a third term? Then we do the extension. That's why we speak about the government's part of the corner.
Yeye ngasizikhangela baba Golide siyabona ukuthi abantu abaningi bayakhuluma sibili ukuthi akhanye ngani abantu bezano vele abafuna ukuthi kube lomunye umuntu ongathutha nje athi sengikhona ngenxa kuzagcina kungena lebutho futhi selesithi hayi lokho abasakufuni. Akuyikhonapho nje khonokho Golide
njengoba ngishilo kwesi sikhathi iwesaba omnyama wona vele ungelayo ngisho lempisi ekhona phakathi asambeni siyofika isikhathi sangona ku-2028 singesabi lutho ilizwe lethu leli abaZANU-PF iphathi yabo abangeke uZANU-PF labo ukhetha kwabo asambe siyofika singesabi umnyama ngoba vele kawulayo impisi yangkhona. So akula term extension mina esengizwile. Mina into engiyenziwe i-term extension le, not its term acquirement. So angazi ubana abantu kunapho kuyini esingawuzwisisiyo khonapho.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okubandla leZANU-PF. Sixoxe njalo lo mnumzana Fortune Lalazi olandela ezombusazwe ezimele.
UZANU-PF kumbe ngike eZimbabwe kulabantu abaningi abakhephe bukubana balithungameli ilizwe okungcono kakhulu ukudlula uMnangagwa. Ngitsho khona kuzani kulabantu esibaziyo amadoda alesizotha ahloniphekayo enza into eziqondileyo angalithungamela leli lizwe. Kodwa uhlupho olukhulu yikuthi bacabanga ubana yibo bodwa lokho kuthiwa ngesishona yibumbimbindoka. Yilo uhlupho olukhulu esilalo. Ungakhangela ama-vice president akhona asephelile behluleka lokuma kwesinye isikhathi even layo umnumzana uMnangagwa indoda esizikhulele osokufana bana iseplazini layo ibona inyawuthi lengqoloyi lomumbu kukhula kakuhle idlala namadonkwayo kodwa ifuna ukuzoba iqhubeka ibulala lizwe ngendlela adebelule. So isimanga esikhulu njalo ngumnyama esilawo njengelizwe ukubana silobuthungamelo obunjengalobo obukuzana uPF.
Ye kodwa siyabona laba abaphikisayo kungazani bazimvuthu nje ukhanda ukuthi kuyangapi so kudinga ngapi umuntu ongalibamba selizwe lezi baba.
Okuzimvuthu kakhulu yizana uPF. Isivuthuza yonke into nje ekhona elizweni. Ungakhangela ilizwe livuthukile, imigwaqo ivuthukile, umnotho uvuthukile, sebevuthuzele opposition. Yonke into nje abayithintayo iyavuthuka. So kuvuthuke kakhulu khona phana eJongwe.
Lo ngumnumzana Fortune Mlalazi olandela zombusazo ezimele obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela ndwandwe,
lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Izakhamizi zeGungwe zithi sezikhangelele impilo engcono kulandela ukulungisa kwedamu leGungwe eladabuka ngomnyaka ka-2016 eseligcwele amanzi. Zithi sezizasungula inhlelo zokulima ngokuthelezela ukuze ziziphilisele muli. Leli damu selichitha osekuthiye izakhamizi zilethemba lekusasa engcono. Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Stengisiwe Ndlovu isakhamuzi seGungwe eMathabeleni South uthi bebethwele amagabha abuzayo phose kweminyaka elithumi idamu labo lingabamba amanzi kodwa lonyaka ulethemba lokuthi impilo yakhe iza kuba ngcono ngoba uzavuselela isifande sakhe sokulima ethelezela.
Nona rungwe ke ithekeni
ya yozima kakhulu ngoba engasayine lesizwe ukuthenga ithubela yona imali yokugayisa bengiswela yokusithengela indingeko zabomama bengisehluya kodwa lenyanga ngithemba lokuthi uzakuba ngcono. Ngizalima ingadi yami ngizenzele imali sidle labantu abami ukudla okwakha umzimba.
Amazwi la acizelele njalo ngesinye isakhamuzi umnumzana Bunolo Sfata othi abasoze beswela amanzi njengalokho okwenzakale enyakenye okudalwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino.
Ndamleli sesinethemba ukuthi hayi kumbeni izulu lingaqeda umnyaka owodwa lingananga amanzi silapho ngokwedamuleli hayi likhulu kakhulu laphana vele libe lilincinyane kathesi vele selilikhulu kakhulu ukuthi hayi siyabonga umsebenzi ka-MP siyabonga umsebenzi kakansela siyababonga nabonke ama-donors asincedayo o-community trust.
Umnumzana King Dube la uthi izifuyo lazo zikhangelo lokuba zizanatha amanzi edamuleli eliza kuba ngumthambo wempilo.
Isanje sikhona kathesi kumele sifakwe izingadi njani usale kweluhlaza iGungwe ibuyele njengakuqala kwayo idamu lingaliguli kwakuyi-green belt yem-p park yonke ayitholakala lapho. So sesijabule kakhulu idamu leli khona ukuthi libe khona sijabule kakhulu ukuthi sipheleze njalo selibamba amanzi selichitha inkombo zizafuye zisele seziyanatha.
Idamu leGungwe ladabuka ngomnyaka ka-2016 kulandela ukuna kwezulu elikhulu livuthelelwe ngolwezi ngabe-JR Goddard Construction abengeze ubude bombundu bebeqhathwe ngabeGwanda Community Share Ownership Trust kuze njalo izakhamizi zentepe sezibhalele incwadi iziphatha amandla zenkampani yamaChina eGwanda Lithium Mine eGebha iLithium eManongola zicela ukuba zilungise ingxenye yomgwaqo osuke eGwanda usiya eManama osufile ngenxa yamaloli asebenzisa lo mgwaqo ethwala ilithium. Umnumzana Collins Fando isakhamuzi sentepe uthi lo mgwaqo awusahambeki ngenxa yamagodi adalwa yilezi mota.
Thina-ke lapha umgwaqo silimele kakhulu ngalezi esingathi ngeze-environment ziyalimala kakhulu i-dust elapho iyesabisa ipenda izihlahla ipende utshani ipende imizi yabantu. Umkhuhlane njengabo-silicosis uzabuya ama-TB azavela ngenxa yokuthi baphakanyiselwa uthuli olunzima. So sithi ngabasilungisele umgwaqo wethu gaba sinike uncane silungise amakliniki lapho abantu bethu abazathi sebegula bayelatshwa khona. Asikhole ukuthi lokho esikukhalalayo yinto enzima kakhulu abangezi bayenze ngoba ngakathi bengenza imali bebengasoze babuye ngendlela ngobuningi imoto zabe sizibona ngayo emini ebusuku akulasikhathi kungela lezi zimoto.
Imizamo yoxoxisana leziphathamandla zeGwanda Lithium Mine ngalolu daba iyehlule. kolunye udaba ekwana nota abafundi besikolo seDambashoko Primary lokho befundela egcekeni kulandela ukuthathwa ngumoya kophahla lwezindlu zokufundela ukansila kawatu ekwana North Inkosikazi Zwelibanzi Mpofu uthi uyaqhubeka umsebenzi wokulungisa lesi sikolo.
Sizosela ukuthi uphahla luyathengwa emalangeni ade ngibona kusenzakala ukuthi abadala kathesi bakhipha nje amaplanka wona lana ngoba kwaphakama amazeni kwasala amaplanka. So amaplanka wona lana abengethwa sebuli.
Izakhamizi sezicela uncedo ukuze abantwana benelise ukuthapha kuhle ulwazi. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda nguAlbert Ncube.
Umongameli weMelika uMnumzana Donald Trump ngosuku lwakhe lwakuqala ngomvulo usayine iziqondiso ezingamachumi amabili lasithupha ezinenye bezikhupha lezo ezasayinwa ngoye ngumongameli uMnumzana Joe Biden. UTrump ukhuphe iziqondiso ezingamachumi ayisithupha lasikhombisa 67 ezasayinwa nguBiden ezigoqela ezokuthuthukiswa kwamathuba abansundu labanye abalutshwana eMelika ukubandlululwa ngobulili, ukuguquka kwesimo somkhathi, ukungena kwele Melika kwabokuza kanye lentengo yemithi yokwelapha imikhuhlane efana lowechukela. Ezinye iziqondiso ezisayinwe nguTrump zigoqela ukuvikelwa komngcele weMelika leMexico, ukukhupha eleMelika kuhlanganiswe World Health Organization, ukuphuca ubuzwe abantwana babokuza abangela maphepha lokunye. Ezinye izabelo seziphikisane leziqondiso lezi enkantolo. Sixoxa lolandela ezombusazi weMelika uMnumzana Washington Jamela ngokukhangelelwa ngemva kwensuku ezilikhulu eMelika liphansi kwahulumende kaTrump.
Ngabe Chicago besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo, besingakaboni lutho olutsha olwenzakalayo. Kodwa ke indaba ye-border ilungile vele, ama-border kumele asecure, abantu bangavunyelwa ukungena nje okungekho emthethweni. Njalo nokubasusa abantu abangekho emthethweni, bese as long as ukusetshenziswa umthetho wona lowo vele ukhona, inkinga mina kangiyiboni kangako. Noma nje ngingakholwa vele ukuthi bazobakhipha ngobunengi, ngoba njengoba sidala ukukhuluma nje ukuthi i-economy yelizwe iyabadinga labo bantu, benza imisebenzi eminingi engafunwa ngabantu lapha ikakhulu kwezokulima.
Sizwe uMnumzana Mthuli Ncube ongumphathi ntambo wezemali eZimbabwe ekhuluma laye eDavos esithi yena bakhathazekile njengelizwe njengohulumende weZimbabwe njengoba bebethola usekelo olunenyi lapha eMelika xa sikhangela kakhulu kudaba lwezempilakahle. Libona njani isinqumo lesi kanye lokuthi sizaphazamisa kanganani eleZimbabwe?
Mina lokhu ngubona kukabili. Okokuqala, vele kulungile ukuthi amazwe ngamanye elizwe ngalinye ngalinye libe yilo elinakekela impilo zabantu. IZimbabwe inomlando wokuthi inakekele impilo zabantu. So ukuthi kuthi kuzaphilwa ngamadonation avela kwamanye amazwe akunangqondo, ngoba ilizwe lakithi lilizwe elinothileyo kakhulu. Akukho esingelakho, mhlawumbe esingalakho singathi oil lento ezinjalo, kodwa ama minerals nani konke kukhona. Ukuthi makusezandleni zabantu ababusa kahle vele ukwamukela okuvela kwamanye amazwe isidingo sakhona siyabe singekho. So kodwa okwesibili ke i-reality ukuthi amazwe afana neZimbabwe bayabuswa kahle, so abantu bebephephela kuma-donations wala vela ku World Health Organization. So sesingasakwazi ukuthi njengoba sivele sibuswa ngontamo olukhuni abangakwazi ukunakekela abantu sokuzathiwa.
Abaningi bazibuza ukuthi i-100 days ezokuqala ezikamongameli Trump nxa ziphela eleMelika liza kuba lime ngaphi?
Kwezomnotho kungaba lo mehluko omkhulu kakhulu kubanikazi bomnotho kuma companies na abantu abanemali yokuinvesta. Kodwa eqinisweni i-economy ithatha isikhathi yona ngokwayo ukuthi ushintsho lwakhona lubonakale.
Umnumzana Washington Jamela isizana neseZimbabwe esesihlala eMelika. Ubesecingweni leStudio 7 eseChicago khonapha eMelika. Okwamanje sike sizwe okwethulwe ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sexoxa lommeli wephumula edalela eParliamente unkosikazi Sichelesile Mahlangu yena othi kufanele kuthathwe inyathelo eliqinileyo ukuvikela ukuzithwala kwamantombazana ngoba abanye babo balakho ukubhubha bezama ukukhipha izisu.
Uthola sengenza self abortion ecina kulida to ukuthi abanye babo base. La ama records atshengisa ukuthi labanye besekhipha ngamakhokhenga ngengoda abanye basile kuma university as a country as registered and as a council esiyikhona esikhandle kakhulu abantwana izinto abadala to let educate them okuvunywayo ukuthi bathole ama contraceptives akungabi nzima to get those lezi contraceptive schools nxa kusiba nzima or edura or into esetshengiswa lita kona ukuthi people in regards to sexual intercourse at the end of the day babone kungcono ukuthi achithe looking at rate yama teenagers abathatha morning up their intention to sex and at the same time they are using morning after when they show morning after they end up ungena kuba ne access abortion mina I think umthetho nxa ungahlehliswa nje ukuthi kukhangele ukuthi izinto lezi ezingilida ukuthi abantu bangene bathone sokusenza ama-unsafe option yikuthi bangcono bathiwe ama-contraceptives. I'm not saying ukuthi wakhona abantwana bezikolo or what, but I'm saying ukuthi those esesibona ukuthi theyare now matured enough bengathola ini ukuthi bazivikele nxa besiya emacansini ngoba abantwana bakhathesi and even labanye abadala abasela ndaba lokuba HIV positive but sekusiba le ndaba yokuthi bafundi baningiukuzithwala abafundi banabantwana. So let them be given ama-contraceptives. Looking at situation esibiyo futhi again ukuthi there was a headline ukuthi we might face ama-challenges ama-condom. What is going to happen? We will have abantwana abaningi bekeep this because even if we say we don't want, even if we say sakumthetho lo, they are doing it and they are doing it unsafe only there ukuthi bagcine besifo. Let's try by all means ukuthi whatever ofanele kubavikele abakuthole njalo bathole even counseling ngoba ezithini ezikhathini zakhathesi i-pleasure yabo isisingathisisi sex ngiye ngesele sikunazele sikubala even la ku-social media ukuthi umntwana we-2 years gave birth, umntwana we-13 years gave birth. So even if it's dumb to certain ngomunye it is happening.
Njengamalunga edalela eParliamente udaba lolu liyake lilucubungule njalo uhulumende uthini ngalo?
Uhulumende uyakhathaza kakhulu especially ekufundiseni abantu nje jikelele ukuthi kuqakathekile ukuthi bangene ku-family planning. Yikho isikhathi esiningi ungananzelela sesilama-mobile clinics amanye abe-sponsor ngama-organization like uPEPFAR namanye nje abe behlangene balama-mobile clinics by every month bayahlangana labomama bayahlangana labomamanyana bayahlangana even lokuxoxisana labantwana nje abancane bebatshela bebafundisa nje ngama-dangers bebafundisa njalo ukuthi omama bathathe ezempilakahle ezokuzivikela indawo zonke ngake nginanzelele maybe kanye ngenyanga bayazivikela ngama-mobile unit lawana utholakale kwezindawo enkangele especially yile ndawo mina ephuma o-2 ward 19 babantu abaningi khona ukuthengiselwa khona basuka bamisa imoto yabo bakhishe ama-tent abo khonaphana abantu basebiseduze kibo ngoba sisebesikhangela ukuthi okwanye okunye kwenza abantu babe ngamavila ukuthi bahambe baye ema clinics nearest clinics abe makhaya bengani azimangonyana so uma bebuye ubuild that skills that area yayenza ukuthi lami ngithi ngiphuma phansi ngizibone sengishilo khaphana yafaka ojade wafaka noplant bani amaphilisi everything bayatesta nemikhuhlane eminingi neningi ngakwenye indawo ethe mnashi ngake ngibabone ngaphana so thina njengama-legislators kusenza sibe lamanyukunyuku lisho njalo ukubona ukuthi at least uhulumende uyatraya ngazo zonke indlela ukuthi asinyelele ebantwini duruvela lapho abahlala khona ngoba singakhangela um isikhathi esiphila kiso sinzima kathesa
lowo ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu omela iphumula edalele ephalamende sixoxelaye ekobulawayo asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oluphathelane labesifazane lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile Mhlanga okwakhathesi siya kuntungameli Nkomo esipha uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba njengakuviki edluleyo sikhangela ukwenzakale emithethwandaba ezigabeni zelizwe ezitshiyeneyo siqale ngasewange umiswe enkantolo umsolwa wasebhinga uClement Manyungwa Siluwe esetheswa umlando wokuzama ukubulala uyise ngemva kokumgamula ngebhemba ekhanda esithi ungumthakathi. Uyise umnumzana Michael Siluwe oleminyaka yokuzalwa engamachumi phose ayisikhombisa 69 years ulimele kakubi. Umsolwa uzabuyela enkantolo mhlaka 30 kulinyanga. Echikurubi eHarare khona kulowesilisa obeyisibotshwa ogwetshwe iminyaka elitshumi lanhlanu 15 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula esinye njalo isibotshwa esiyindoda ebusuku silele. Siye ngasechipinge lapho kulowesilisa uTafazwa Simango ogwetshwe iminyaka eyisishiyagalolunye ngenxa yokuthanda utshwala legwayi. USimango ufunyanwe elecala lokugqekeza kwesinye isitolo watshontsha igwayi lotshwala bohlobo lwetshatewu amasese kanye lemali. Phezu kwalokho uphinde wagqikeza kwezinye izitolo njalo ezimbili watshontsha imali engange $13,000. Emidlands khona ke ugwetshwe iminyaka engamachumi amabili lanhlanu 25 years uSamuel Moyo labanye bakhe ababili abafunyanwe yinkantolo yegokwe belecala lokubulala umuntu abamhlasela ngezigodo lamabhemba njalo bamgamula ngehloka. Emthethwandaba munye uHenish Mugwagwa laye ugwetshwe iminyaka efanayo ngemva kokutholakala elecala lokubulala. Silokhe siseMidlands ugwetshwe iminyaka engamachumi phose amabili uNkanayizowushe laye ocalwa ngokubulala. Siye eBeitbridge ugwetshwe iminyaka eyisishiyangalombili uGerald Gumbodete yena oleminyaka yokuzalwa engamachumi amabili lantathu 23 ngemva kokugwaza umamangala uAvanti Mugweva ngengqamu ye-okapi wamtshontshela omakhalekhukhwini bakhe.
The Voice of America.
Siziphethe ngasetsholotsho kudaba oluphathelane lenkohlakalo. Kulabasolwa abathathu abadonsa inyanga ezilitshumi ngamunye ejele sikhuluma nje ngemva kokutholakala belecala lokuntshontsha imfundiso yefertilizer kanye lenhlanyelo okwakumele kuyephiwa izakhamizi zika Ward 7 phansi kohlelo lukamongameli welizwe olokuphathisa abalimi olwe-Presidential Input Scheme. Izikhohlakali lezi nguLydia Moyo, uAbby Sanjo Mpofu, kanye loJustin Maparadze. Amapholisa athi aphezu komkhondo wabanye abasolwa kulolu daba.
Zimbabwe!
Lezo ngezivela ke imithethwandaba ebesilazo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo ngokusipha uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Singene kuhlelo abaculi bethu esiluphiwa nguNtungamile Nkomo.
Esikhathi mani mani, chika tombo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki sihamba leqembu lerumba elizibiza ngokuthi inkonyane zemvelo and jika tombo. Leli qembu lidabuka esigabeni senata echolocho kodwa licula likwele South Africa. Nango umholi walo uEmmanuel Siwela.
Mpingelele ku Studio 7 igama Emmanuel Siwela. Ngiqale ukucula ngo 2021 lokho ngenza ama single track, manje sekunama single track angu 6, so this year ngizothi ngenze i album because sengikwazi ukuthi la ebengiphazamisa khona, la ebengakhona khona sengikwazi wonke amakhona nje omkhulu sengikwazi, sengifunde into eziningi kakhulu, so ngifuna ukuthi ngenze i album engizweni ka umphakathi.
Yebo Lina, wathini bona ngale kampanyana?
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Bengangifonela kunombolo ethi 0626284655. Yikho lapho abangangifonela khona ukuze bethole umculo wami la engikhona ngiseSouth Africa, ukhula ngilapha eSouth Africa. So abalandeli ma bengangifonela or bengiwhatsappe kule nombolo, yikho lapho engitholakala khona. Kuzobatshela ukuthi bayenze njani ukuze bathole umculo wami.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi bashiyela wona yikuthi besisapote ngamandla, njalo uma bethola lezi ngoma umuntu athathe isikhathi sakhe amamele azi ukuthi bengisithini, bengikhuluma ngani, ukuze naye afunde abe lolwazi lale ngoma. Uma bethenga umculo wethu bethenge original bengathengi ama-phone call bekwazi ukuxhumana nathi ukuze sanikeze okuhle siqhubekele phambili ngomsebenzi siyabonga
Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuyabulenjini kutheli ethi www.voandebele.com